EDavos engahamba sibili umnangagwa kodwa into esikwaziyo ukuthi isithembiso zakhe vele ngazilampumela njalo siyazi ukuthi ukuphenduka uzaphenduka engelalo uthe ezandeni engajimbanga ngoba ngumuntu othanda ukuthembisa into angasoza ayenze anxa esikhangele uzibonela ontelecha bakhe abamele babambe ilitshe mbeni bebambe idwala okungapheliyo phela lapha intengo yemali vele ihlalisiwa ngenxa yamanga i-investment le abayichoyo bonomnangagwa into vele eyabangani ukuthi nxa ehlangana labantu abavela phandle kwelizwe ngobhururu bakhe umnangagwa sesile minyaka emine silokhu isikhangela ukuthi kumbeni kuzavuka into ebambekayo akula lutho vele esike salubona olungasiza abantu belizwe njalo into esikhona yikuthi lapha ayekhona amazwe amaningi sekhala ukuthi lapha eZimbabwe kumele ube lenguquko emthethweni lo okuphathisa ama-elections ngoba kusokusobala ukuthi ukhetho lapha eZimbabwe alukho free and fair njalo iZEC yangkhona sokulabantu abaningi abakhonona ukuthi iZEC kayenelisi ukuthi iphathise ama-election ngendlela esuthisa wonke uZulu. So nxa sikhangela iDavos leyo hayi vele sikwazi ukuthi vele uzabuyelenga isizanda akula kujimba okuzaba khona.
Ukuze abatshali bezimali baze eZimbabwe kuyini okumele kwenziwe ngohulumende?
Okokuqala uhulumende kumele ananze amalungelo oluntu. Isiphatho siqakathekile ngoba yiso esitshengisa abantu bemzini ukuthi kuyahlaleka lokusebenzeka ezweni. Okwesibili imali yelizwe kayimelanga ilulazwe ngendlela eyenza ukuthi osomabhizimusi balahlakelwe yinotho. Okwesithathu ukuntshontsha lobugebengu kuyaphambanisa kwenza ukuthi uhulumende angathembakali